uPresident uthi yena kuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisimusi lishiye kakhulu kulamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu yimkhokheli bezanu-P F. Kodwa uthi yena usekhulumisane lenhlangothi zebandla labantu jikelele usebhode sekwazi udlule kobulawayo waxoxisana labantu bemtshela ukuthi hhayi kunzima wasuka lapho waseya lamajele lapho kubotshwe khona abantu be-M D C bathe bekhuluma laye bathi no lingakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula ilizwe ngalokho qhubekani lisebenzela phambili. Ngakho yumbiko kapresident uNelson Chamisa ukuthi kuzilukazi weZimbabwe kasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani leyanamhlanje njalo ukuphumelela lokuthula lothando luzavela ekuthini thina zalwane zeZimbabwe sisebenzele ilizwe elilothando.
Abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lonyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho. Kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa. Kuyini okutsha ubabu Chamisa akuthembisa uZulu emnyakeni olandelayo?
Njengalokho okutshiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu-P F. Upresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuZulu weZimbabwe. UZulu weZimbabwe ngeke kade nguye onohlelo njalo ofanele abe lezihlelo zokukhulula ilizwe. Upresident uthi yena mhlazana kufanele lethe ubukhokheli kuzinhlelo zikaZulu uzaphanga ayenze lokho. Kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa, yande ukuthi ivele kuZulu. Ngalekho-ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho sikuzwe emajele kulaba ababotshiwe abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe, siyazi ukuthi umnyaka uphela olandelayo lo awusoziphele singalungisanga izandihluphe zelizwe lethu.